Lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende evuke ngomvulo ethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa ngayo. Osaphethe ugatsha lwezemali unkosikazi Sithembiso Nyoni uxwayisa uZulu ukuba akangesabeli imali yakhe yakwamanye amazwe ngoba elakho kuyithola ikuhlobo eyathunyelwa ngayo.
Hayi, akula mntu ozabanjwa amandla ukuthi aphiwe imali yakho na. Lapho le yikho sithi thina kumele ube lama-akhawunti amabili kumba amathathu. Kungaba le akhawunti yemarandi, ube le akhawunti yemadola, ube lama-akhawunti ye-pound. Lapho ufuna ukuya e-London uyahamba uyethatha imali yakho yama-pound. Lapho ufuna ukuya e-South Africa uyahamba uyethatha imali yakho yamarandi. Lapho ufuna ukusebenzisa ama-US dollar uyahamba njalo uyethatha imali yama-US dollar. Akula muntu ozafoswa ukuthi atshintshe imali ayifake ngayo, ayifake ku-local currency.
Uqhubekethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqoqekile kulo wayekhona ngesikhathi sombuso sikamnumzana Robert Mugabe.
Abantu kabakhululeke bazivele imali yabo njengobana uhulumende lwesibuyo kathesi u-organize uphila within our own means, kasisebenzisi imali esingayenzanga. So asizosithathela abantu imali ngoba sesilayo indlela zokwenza eyethu imali. Umuntu angathatha imali yakhe njengokufisa kwakhe in any currency of iPhone. Akukho lokho ukuthi uzayithathelwa ngenxa yokuthi uhulumende ufuna irandi yakho. Akukho lokho.
Le incazelo iza ngemva kokuba uZulu ekhanye ephatheke kubi ngemibiko esitholakala kundlela ezehlukeneyo zokukhulumisana zebulenjini ethi yona akasekho ozathola imali azayithunyelwa ivela kwamanye amazwe izothathwa ngenkani ngabamabhanga langohulumende iguqulelwe kweZimbabwe kulandelwa isisindo esiyabe khona ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.